wabhubha abantu abangamakhulu amane lamathumi ayisikhombisa kuze kubhidlike umgodi ewankikolyali No. 2 mine mhla zisithupha kunhlangula ngomnyaka ka-1972. Abantu badilikelwa umgodi lo bathiya imuli zabo zihlupheka loba nje kubiwa ukuba inkampani le yabanika imadlana yokuthenga ukudla lokunye. Abantwana labazukulu abalezihlobo ezafela emgodini lo bathi kumele iwankikolyali ibavulele amathuba emisebenzi. Unkosikazi Anakleta Tatu ngomunye ofisa kwenziwe lokhu.
Sifisa ukuthi ngani bayasinika even ama-scholarships. This is like ukuthi si-continue si-advance. Bangakwanisa ukuthi basinike ama-scholarships. Nxa mfundi maybe want to ngiyenza i-degree. Sponsor me. Kunabanye abangenamsebenzi babanike imisebenzi ewankikolyali. Kumele basenzele khonokho ngoba abazange besenzele lutho. So kumele basinike ithuba lokuqala nxa be-recruit. Imisebenzi even kunabanye abahambe esikolo nxa ukuthi bathatha kume ngo-apprentice, nursing, bale esikolo sawo e-Caulfield nakuyukuthi umuntu ungutitsha ufuna ukufundisa e-Caulfield bamthatha.
Unkosikazi Tatu uthi sebeke bakhulumisana neziphathamandla zenkampani le ngodaba lolu.
Sake sakhulumisana labo sihambe kugathering lezana esenziwa every 16 but asikaze sibone i-action engani ingcono. We have said it several times so akusikhuluma kamenje but bakhanya ngani they are reluctant akabenzi lutho especially ebantwaneni they stick on saying ama-widows. But abantwana babaphushela khatshana.
Unkosazana Audrey Zulu ngomunye njalo olukhulu waphelela emgodini lo.
At least ikampani ngabe yanceda ngokubanika something like i-life insurance eyokuthi bethathe some of those abantwana abama-deceased labana at least bethole ama-benefits like ukuthi bengeniswe ekampanini bethole umsebenzi ekampanini automatically ukuthi labo bebe ngama-breadwinners.
Baningi abasekela lokhu. Omunye wabo unkosikazi Esther Mpala ulesihlobo esaphela emgodini lo. Uthi inkampani yeWankikolyali kumele icele kuhulumende ukuba usuku lokubhidlika komgodi we-Number 2 lube likhefu elizakhunjulwa ngabantu bonke kwele Zimbabwe.
Uhulumende kumele ayenze ilanga leli u-6 June abe yi-national holiday ukuze abantu baqakathekise ukugcinakala kuhle kwezisebenzi nxasemsebenzini.
Loba kunjalo bayabonga abanye ngabakwenzelwa yinkampani yeWankikolyali. U-Ephraim Zulu ngomunye wabo.
Kungasenani siyabonga ngomsebenzi omuhle oyenziwa yiWankikolyali company ikakhulu sikhangelele i-department yabo ye-safety eyokuthi khona bebone ukuthi khona ingozi ezinjalo azisoze zaphinda zenzakala njalo futhi eWanki.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lonkosikazi Beauty Mutomba ophethe uhlangothi lwezokwethulwa kwemibiko kwinkampani yeWankikolyali ngoba ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngoGift Dube.